Umnumzana Robbie Bryan ngomunye wamagqwetha asebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Institute of Medical and Compensation Law Trust ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukusungula lenhlanganiso esizizulu kwezokulwela kwamalungelo lapho ethe yaphazanyiswa kwezempilakahle.
Esikwenzayo ngamafitshane njengenhlanganiso yokuthi siyamela kumbe sivikele amalungelo abantu abagulayo abasuka bephathwe kabi omahlayana, kungaba ngomongikazi, kungaba ngodokotela ezibhedlela. Okunye njalo kumqoka okumele sikunanzelele ukuthi njengenhlanganiso sidila lama-cases wonke lendaba zonke, whether kwenzakala ezibhedlela zikahulumende esingathi ngama-public hospitals kumbe kwenzakala ezibhedlela eziphathwa ngabantu ngodokotela abangekho kuhulumende esingathi ngama-private hospitals.
Abenhlanganiso yeZimclo uthi kayikhethi indaba abazithathayo lapho bemela abayabe bengaphathwanga kuhle ezibhedlela.
Siyathatha kuphela indaba zonke ezilungu kule sigulane esiyabe siphathwe kabi omahlayana, sagcina sithola umonakalo sokungaba yikufa, sokungaba yikulimala ngenxa yokuthi udokotela olapho kumbe umongikazi olapho akasayenzanga umsebenzi wakhe ngendlela efanele. Siyancedisa futhi endaweni ezinjalo ukuba esigulane esinjalo sithole ukulungiswa kumbe esingathi ukuhlawulwa for umonakalo wonalowo oyabe uyenzakile. Lokhu siyakwenza ngokusebenzisa inkantolo zomthetho, inkundla zomthetho, ama-court. Siyathatha amacala njalo, indaba ezinjalo sizihambise e-court, sincedise labo abangelamali. Lokhu sikwenza kungela mbadalo, asihlawulisi.
Uyagcizelela uBrian ukuba konke lokhu kwenziwa ngaphandle kwenhlawulo.
Ebulawayo so far kulama-cases amane apending esisasebenza ukusincedisa bona labo ababa-affected. Abanye abathola umonakalo ngesikhathi besiyabeletha, omama ikakhulu ababezithwele basuka baphathwe kabi ngodokotela, ikakhulu odokotela laba abangekho kuhulumende esingathi ngama-private doctors. At the end of the day bakhona sabalahlekelwa ngabantwana in the process. So siyancedisa khonapho ukubalwela amalungelo abo njengamagqwetha ukuze bethole ukulungiswa for i-damage or umonakalo oyabe wabehlela ngesikhathi be-engaged lama-hospitals onalawo.
Lokhu kuza ngesikhathi sekule ndaba eziningi zababhekana lobunzima bephanyaniselwa ezibhedlela ukubalisa isehlakalo esanda kwenzakala sowesifazane olahlekelwe ngumphefumulo losane lwakhe eye esibhedlela esehelelwa edinga uncedo lokubelethiswa kuhlangothi lapho okubelethelwa khona eMbuyane Handa esibhedlela se-Parerenyathwa Group of Hospitals. Kodwa abakulesi sibhedlela lezinye elizweni bakhala ngokusilela kwabasebenza kulezi sibhedlela kungalesi sizathu kulezehlakalo zalolu hlobo. Lanxa besibhedlela se-Parerenyathwa Group of Hospitals besithi balusizi ngalesi sehlakalo, bathi kumele luthuthukiswe lolu hlangothi lwezempilakahle ukuze zingaze zaba khona izehlakalo zalolu hlobo. Obekhokhela kunhlolisiso eyenziwa ukudinga okuyikho okwabangela ukulahlekelwa yimpilo kwalumama esibhedlela se-Parerenyathwa, uDr. Maximilian Jova, yena oyingcwethi kwezokuhlinza kwabagulayo, ulandisa kabanzi ngasebekutholile.
Umsebenzi omningi kakhulu mhlalokho wenza odokotela ababili baya ukuyasizana ukubelethisa abesifazana labo. Owesithathu wayebhizi esiza omama ababesiza esibhedlela bevelela endaweni ezihlukeneyo edolobheni leHarare kanye nakwezinye izigaba zelizwe. Owesine wakhona wayebhizi elungisisa udaba lokudinga igazi elalimele lisetshenziswe womunye wesifazana wasengozini kumele ayehlinzwa etiyetha. Labodokotela abesifazana labomongikazi ababelisayo basuka baya ukuyasiza ababekwisimo esibi, ama-emergency cases.
Labor wards then left around 4 to go and do the emergency case.
Ingcwethi kwezomnotho ngaphansi kwenhlanganiso ye-Labor Economic Development Research Institute Zimbabwe, uDr. Prosper Chitambara uthi ukuthela imali kulolu hlangothi lwezempilakahle yiyona ndlela kuphela engaqeda udubo lwalolu hlobo kwezempilakahle.
So you can't actually develop sustainably without
Ngalikho ilizwe elingathuthuka mali ngathuthi inhlangothi lwezempila kahle kanye lowezemfundo kanye lezisebenzi ezijabulileyo. Udaba lwempila kahle lumqoka, olwezemfundo lumqoka kanye lolokuthi abasebenzayo batholiswe imali ebaphilisayo. Iningi lezisebenzi eZimbabwe ngalijabulanga lithola imali enganelisi ukuziphilisa.
For example, there are anywhere below the living wage.
Kodwa benhlanganiso ye-Medical and Compensation Law Trust bathi ukukhala ngesimo kwezempilakahle kuyikucatshwa ngomunwe ngoba ezinye zendaba zakhona kungezibangelwa yibuchapha balabo abasebenza kugatsha lwezempilakahle. Kungalesi sizathu besithi kabayi kubuyela muva kwezokutholisa usizo kulabo abayabe bengaphathwanga kuhle lapho beye bayadinga usizo ezibhedlela, kungaba ngezikahulumende kumbe ezalabo abasebenza bezimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezisigama.